Abanye abathi kunzima ukusebenzisa iziki ingaba lamabhizimusi amancane. Omunye wabo ngunkosazana Charity Mpofu othenga impahla kwele South Africa.
Engikwenzayo ngokuthengisa iziki ukuthi amakhastoma engiwathengiselayo ayafaka imali kumoney transfer esingayithi iCocash. Then mina sengithatha iCocash leyana sengisiyathenga iforeign currency ngoba esikhathini esiningi mina ngoda eSouth Africa emesina izinto zami. Nxa kuyikuthi izinto engizaziloda lokhali, lokhali uyakwanisa ukuthenga ngayo leyo iCocash. Kodwa nxa sengisiyathenga imali emkambo omnyama, ngiyabe sengisiyakhipha iCocash ngithenga ke imali kublack market. Ngoba sinanzela ukuthi emabhenki thina esiwoda ngaphandle kwamazwe asiyitholi iforeign currency. Yikho kwenza ukuthi nxa singathola izigi, izigi lelo amacustomer ayenza ama-transfers abizwa ngokuthi iCocash. I-transfer leyana ingangena then mina sengihamba emkambo omnyama sengisiyadinga imali yangaphandle kwelizwe. Okufana lokuthi nxa usiye emakethe amanye amashophu abesala ukuthi awathathi iziki elisemafonini afuna i-physical foreign currency. So kuyafanana njalo kusenza vele sihlale sibuyela emkambo omnyama.
Baningi abakusimo esifanayo kwele Zimbabwe abathi ukusebenzisa iziki ufana xathu lalokhu obekusenzakala ngesikhathi kusetshenziswa imali yohlobo lwamabhondi. Umnumzana Japheth Mpofu usomabhizimusi kwenye amadlovu ngomunye wabangasebenzisi iziki.
Ibhondi abantu bebesebenza vele ingalali kibo. So ke thina ukuyithatha le iziki vele sisebenzisa 80% e-US dollar kathe sambondi kuzasiaffecta njani imali ngoba sifuna ukuyibona ukuthi iyangaphi ngoba asikabonisisi ukuthi iyangaphi njengemali ebunjwa ngokuthi sizuza ama-reserves kiwo e-gold. Kodwa kwakhathesi vele besingayisebenzisi sisebenzisa vele ama-US dollar kakhulu. So kakulani ukuthi khona endibona lungasihlupha ngoba i-US dollar nxa lokhu esiqhubeka ngayo sisebenzisa amaziki la ebuya kancane kancane nxa belokhu bewaprinta ngoba sawakhalela ukuthi ebuye kancane kuyagcina zeprinta phela imali futhi ukazi.
Bakhona abasekela okwenziwa libhanga elikhulu lelizwe eliRiserve Bank of Zimbabwe elithi umuntu munye ngamunye kumele athole inkulungwane ezintathu 3000 ziki ngeviki. Amakampani akhangelwe ukuba azathola inkulungwane ezingamajumi amathathu 30,000 ziki ngeviki. Umnumzana Angiston Sibanda, umqondisi wenkampani ye-Africa Technologies, ngomunye wabasekela ibhanga leli.
Linyathela eliqondileyo ngoba into ehlevele ebulala imali yethu ukuthi imali yethu omunye lomunye angathatha imali eningi igcina isigcwele esitridini bese ibisigcina isiluze ivalue. So omunye lomunye singawithdrawa imali ezincane zibe ku-circulation kuzenza ukuthi imali yethu igcine ivalue yayo. Kangithi vele emazweni baphumeleleyo ikakhulu khona lakhona ngapha kubomelika umuntu vele ikheshi kawuyinidingi kangako uyasebenzisa i-digital money uyahamba ezitolo uswayiphe utransfer wenze njalo. So kuzangenza ukuthi abantu basebenzise i-digital money bangabambi ikheshi ngezandla ngoba ukubamba ikheshi ngezandla yikho okwenza ukuthi imali igcine isigcwele ezitaradeni igcine isiphela amandla.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele abantu eZimbabwe basebenzise imali entsha ukuze ilizwe lithuthuke ngempanelo. Abacubungula umnotho bezimele bathi iZimbabwe gold iza kuwa njengalokho okwenzakala kuma-bearers tax kanye lamabhondi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingu-Gibbs Dube.